Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 9 Nhlangula 2022 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezimanyene ukuze zidinge uncedo lokuthola indlela zokuhanjiswa ekhaya ngoba sezithwele nzima kulelo lizwe.
Bakithi siyacela siphakathi kobuhlungu obunye lingakazeli bubone sihluphekile lapha elizweni leli. Even nalezi permits zakhona esiziphiwayo azisisizi ngalutho. Sibhadala amarenti aphezulu, ngapha sithenga ukudla, iy'ngane zisihambise ezikolweni zibhadala ngenyanga ngenyanga.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ilunga lalo uLangelihle Dube othiwa nguye owaphathisa abantu ukubhalisa ngobuningi ukuthi bavote ubulewe izolo emzini wakhe elobhengula kobulawayo.
Hayi, asibona iqinisa la ngikhona lapha kuyasolisa. Into esenza ukuthi sicabangele vele ukuthi kungabe kukhona okunye okuchaya amanzi.
Abantu asebekhulile bathi bathwele nzima ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe kanye lemali encane eyamampentsheni abayiholayo kugatsha lwe-social welfare.
Labazukulu basikho siyabanikani, asinamali kasinalutho lapha siyaha kulowo mangalisayo. Okumangalisayo silile ukuthi kakhukho singakudla lokungathini khonapha.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhala ndawonye lebandla leMthwakazi Republic Party phezu kodaba lokugwetshwa kwamalunga e-MRP.
Sithi thina sibhiliva ku-multi-party democracy, njalo okwenziwa nguhulumende kungenziwa komunye umuntu nje njengoba libona abantu bayacathiswa. Yikho-ke lokho okwenzakale kumajaha eThwakazi Republic Party ayisikho okukhalelwe ngabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezimanyene ukuze zidinge uncedo lokuthola indlela zokuhanjiswa ekhaya ngoba sezithwele nzima kulelo lizwe. Abantu laba bathi umumo usumubi kakhulu kwele South Africa ngoba iningi selaxotshwa umsebenzi, njalo labakade bephila ngokuthengisa izitaladeni bengasavunyelwa ukwenza njalo. Okhuluma emele abantu laba unkosikazi noMathamsanqa Ndlovu uthi abeZimbabwe abahlala kule South Africa asebefuna ukubuyela ekhaya baningi kakhulu, njalo badinga uncedo kulabo abangabaphathisa ukuthi babuyele ekhaya.
Njengoba ngitsho amagroup asegcwele ayi-6 and liyazi ukuthi igroup inye ngayinye ilabantu abangu-257 something like that.
Bonke bona labo abantu bathi bayafuna ukubuyela ekhaya kodwa benganelisi.
Bonke bakhala ngokuthi bayafuna ukubuyela ekhaya kodwa kabenelisi.
Manje nxa bekhuluma bona abafuna ukubuyela ekhaya bathi izizathu bani ezibangele ukuthi babuyele?
Into enkulu kakhulu eyenze ukuthi babuyele ekhaya yokuthi baphelelwe yimisebenzi. Okwesibili, akade bephila ngokuthengisa abasakhoni ukuthengisa. Sebehlezi nje labantwana, abanye sebezefuna ukugalisa abantwana emaphoyiseni. Okwesithathu, bakhala ngokuthi njalo nje bahlukumezekile lapho abahlala khona, bayahlukunyezwa.
Behlukunyezwa ngobani?
Ngamalokali.
Manje like laluhambisa yini lolu daba kumeli i-embassy?
Impele vele uma siyiqale sisitsho kanjalo ukuthi sihlukumezekile and amarenti asisakhoni lokukhokha ngoba bakhuphula njalo nje amarenti. Ukudla ukuthi kuthenge nje ufake etafuleni ukuthi abantwana badle akusekho, and kubhadalwa amarenti kuphinde kubhadalwe lezikolo. Izikolo zakhona zibhadalwa ngenyanga ngenyanga.
Yona i-embassy ithini manje?
Baba, i-embassy nje uma sixhumana nayo, i-embassy ileyayo izitori ezingazishisekiyo ngoba kunabantu abake basuka elantu. Ngike ngeyizwa ku-Studio 7 yenu le elithi kunabantu abake basuka eKapa besithi baqonda kuyo i-embassy. yafika yangabavuleli bagcina besenza into zokungathi baqabana le-embassy bechisa iflag kube kungathi kade kunjalo. So lathi thina besibona ukuthi vele i-embassy ayingeke isisize ngalutho. Hhayi i-embassy lahle phansi intonga silahle phansi nge-embassy.
Manje bona labo abafuna ukuhamba iningi labo ngabavela khona ngapho abase-Johannesburg kuphela kumbe i-South Africa yonke.
I-South Africa yonke.
E-Swaziland ke alizange lizwe abanye.
Bakhona labo silayilinki sile 1 year steering committee yethu oyi-1 ubabe sicommunicator laye. Laye ulindile uthi if anything happens, please labo siba singabakhohlwa.
Bakithi siyacela siphakathi kobuhlungu obunye lingakaze libubone sihluphekile lapha elizweni leli. Ibini nalezi permits zakhona esiziphiwayo azisisizi ngalutho. Sibhadala amarenti phezulu ngapha sithenga ukudla iy'ngane zisihambisa ezikolweni zibhadala ngenyanga ngenyanga sesehlulekile nkosi yami sisizeni bo sisizenini ngikhuluma on behalf of all amaZimbabweans alapha eSouth Africa bayibonile ilinki yethu bangihlupha nsuku zonke angilali bafuna ukuya ekhaya okokuthi nje kungavela nje amabhasi noma umuntu olosizo akula mSouth Zimbabwe ozosala kuleli lizwe abantu sebezimisele ukubuyela emakhaya ngiyabonga Studio 7 ngibonga kakhulu ngibonge kakhulu njalo ngibona ingane into le ngiyithole ngokuthi ngihambe emthandazweni ngalithandazela ukuthi lingiswe ngale imessage engilinike yona ngiyabonga
Hello ke ngunkosikazi noMathamsanqa Ndlovu omela izizalwane zeZimbabwe esihlala kule South Africa ezifuna ukubuyela ekhaya ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg khona le eSouth Africa Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi ilunga lalo uLangelihle Dube othiwa nguye owaphathisa kakhulu ukubhalisa abantu abanengi ukuthi bayevota ubulewo izolo emzini wakhe elobhengula kobulawayo. Kodwa isikhulumeli samapholisa kobulawayo i-Inspector Abednico Ncube ulandule ukuthi ukubulawa kukaDube kulokwenza lezombusazwe ngoba ubufakazi obukhona butshengisa ukuba uDube wazama ukulwisana labantu laba abane abangena emzini wakhe emadabuka kusa. Sixoxele isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo umnumzana Swithan Jirowotsa.
Silusizi ukwazisa imuli yeZimbabwe ukuthi kobulawayo ku-Citizens Coalition for Change silahlekelwe liqhawe lethu uLangelihle Dube Zonda obulewe endlini yakhe ngemva kokubana sokungene abantu abagqekeze indlu le ngama 2 a.m. ugwaziwe wavuzila igazi eliningi wehluleke ukuthi azivikele ngoba abafana laba bebaningi njalo isehlakalo lesi senzakale endlini lapho kade kulabantwana lo nkosikazi wakhe. Indaba le isemapholiseni bafikile amapholisa kodwa siyadana ukuba kwazi ukuthi abemagwegwe abavele beduzane baphuzile ukufika kwaze kwafika amapholisa akwezinye izigaba belandela indaba yena le eyokubulawa kuka Comrade Zonda. Nxa sikhangela iminyaka edlulileyo kukhona lathi sikubonayo okwenzakale namhla okufana lokuhlukuluzwa okwe kwabakhona kumalunga awe-MDC Alliance. Njengobana indaba le isemapholiseni kulutshwane esingakutsho sesiyamelela ukuthi amapholisa abe yiwo asitshela ukuthi abangabe bekwenze lokhu ngubani. Kodwa umkhuba eZimbabwe siyazi thina ukuthi lapho okutshona khona imemba ye-opposition vele ukucubungula kwangkhona kufana lontelecha obanjiswe ilitshe.
Manje lazingani ukuthi asozikliwe nje ezimbuleleyo kungelani lezombusazo kungelani lokuthi lilunga le-CCC.
Kuvele kuyasolisa kithi ukuthi amadoda angu-4 bangathi phakathi ubusuku bayagqekeza endlini yomuntu nje olele lemuli yakhe begqekeza leyo ndlu njalo bembulala lowo muntu bembulalela ukuthi bathatha imali ngaphansi kwe 25 US dollars ambona ukuthi ngaba lesisinto njalo ambona ukuthi kuyasawunda lokho akulabuchopho lokho kuyokuthi sokunjalo kuyothathwa ama cellphone amabili kuye amadoda angu 4 ayabe ekhayelela ukuthi bethi sebejimbile bena bethethe ama phone angu 2 amabili kuphela nje hayi asibona iqinisa la ngkhona lapha kuyasolisa into esenza ukuthi sicabangele vele ukuthi kungabe kukhona okunye okuchaya amanzi ikuthi indaba le isisemapholiseni ukuthi sikhulume sibile kusezinhlizweni zethu singasuka sesiphambanisa kodwa vele silokusola thina njengabantu be Citizens Coalition for Change silokusola kuvele besiloku sidlukuluzwa abantu bezano lakathesi angikhona ukuthi bakhona abasuthisekayo ukuthi indaba le ngeyobugebengu kuphela hayi siyasola
Loke ngumnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kwaBulawayo ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kwaBulawayo Abantu asebekhulile bathi bathwele nzima ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe kanye lemali encane eyamampentsheni abayihola kugatsha lwe-social welfare. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda esipha lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Abadala abaningi balumhlubo lobathi baphila nzima ngoba ukudla akusathengeki ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe. Bacela ukuba uhulumende abakhulize ngedola leMelika kumba amaranda kule South Africa. Unkosikazi Sibongile Nkosi uthole imali zidliwe zindleko zekhadi lakhe ebhanga.
Sibuye laphetsholotsho ukuzoswayipha imali yokuthi sithenge ukudla. Masithi siyaswayipha imali yabanjwa njalo ekhadini. Icina ingasathengi ukuthi sithenge ukudla kwakhona kusekula mali kwanani.
Ukoko umancube uleminyaka engamathumi asitshiyagalombili lambili 82 uvuka entatakusa ehamba ngenqola edonswa kwababhemi esiya etsholotsho esuka emakhaya komvundlana uthi abalupheleyo abananzwa yikho befolela imadlana yabo ilanga lonke
thina abantu abadala siyehluleka sibile ukuthi singenzani labazukulu kasikwazi siyabanikani asila mali kasila lutho lapha siyaha kuloo mali sako okumangalisayo sibile ukuthi kakukho singakudla lokungathini khonapha izalukazi sibile isalukazi esimangalisayo
Kukanti unkosikazi Nomalanga Ndlovu ohlala esiqintini sakwaMazibisa uthi imali yeZimbabwe isathengi lutho ucela uhulumende abakholise imali yamanye amazwe.
Ake sicela lapha ukuthi imali esiyiholayo e-welfare ayisisizi ngalutho besicela sibili ukuthi kumbe lingasikholisa kungamarandi kumbe kungamayusa ngoba kayisathengi. Vela kwaMazibisa khona lokuyathenga ishukela imali yakhona ayithengi lutho lesicelo esikhulu kakhulu konabo
iningi labadala bathi bacela uhulumende abanike imali zabo zepension ezandleni angazifaki emabhanga ngoba imali yabo ifela ebhanga umnumzana two boys khali wemambanjeni ngomunye wabo
into ekhona ukuthi akula akula muntu lendaba lathi njengabantu abakhulileyo and inkinga ekhona izitolo lapha kuyadula akusathengeki imali ayikho labantwana labazukulu bawufa lonyaka nendlala uhulumende asizamele icebo siphiwe imali zethu cash ngike ngibuze kuncedani ukuba le mali kukhadi engathengi lutho
umnumzana Thukela Dube ongomunye wabalelwa impi enkululeko woveteran usola kakhulu uhulumende ungabanakekeli yena usuke esigabeni sakudlamini elanda kuzothenga ngekhadi ngoba lapho ahlala khona kabathathi amakhadi
ilizwe leli salilwela kodwa kumanje nje akulanto esiyitholayo imali angitholi le pension angikwazi ukuthi ngithole kanjani khonapho ngimdala nje nginde 70 years kodwa ulanto engiyitholayo khona lapho elizweni engalilelayo ukuthi ngikhululeke kilo angazi ukuthi ngeza kanjani badala uhulumende lo esasikhanya sithi ngowabantu ngowethu ingathakala ndaba lathi lasibheki nje ukuthi singabantu emhlabeni wethu
nyanga zonke asebekhulile endaweni eziningi zesiqinti setsholotsho balubhekisa etsholotsho business center ukuyathenga ukudla ngoba imali abayihola yepentshini ifakwa kumakhadi ebhanga imizamo yokukhulumisana labohlangothi lukahulumende olubona ngenisolo zikazulu enhlalakahle yakhe olo social welfare yehlule ngoba bayalile ukukhuluma le-studio 7 ngimele e-studio 7 igama lami u-Ezra Chisa Sibanda
Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi likhala ndawonye lebandla le Mthwakazi Republic Party phezu kodaba lokugwetshwa kwamalunga ebandla le MRP ayisifica munwe munye. Amalunga ebandla le MRP ayisikhombisa agwetshelwa ukuhlala intilongweni okwenyanga ezingamachumi amathathu lantathu 33 kwathi ababili ezingamachumi amathathu lasithupha 36 munye ngamunye. Kucala abaletheswayo elokubangela udlakela emphakathini ngomnyaka odluleyo kobulawayo bedinga umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi isigwebo lesi yikuhlukuluza abezombusazwe abaphikisana lebandla elibusayo.
Mahlabe Zulu, abadala bathi izandla ziyagezana. Njalo okwenzakala kuPeter kuyaphinda kwenzakale kuJohn. Ngalokho thina abe Citizen Coalition for Change CCC esithungamelwa ngu-Advocate Chamisa sima le MRP ukuthi sikhala labo ngamaqhawe abo abotshwayo. Ngoba lokho okwenzakaleyo ukuthi uMajor Street ebophe abantu ngaphambilini ethe baza kwenza i-community service kukhombisa ukuthi kazi nakanelanga watshela.
Kahle kahle ungasitshela ukuthi kuyini okubangela ukuthi lisole isigwebo lesi esaphiwa amalunga e-MRP?
Ngabe waqala ngesigwebo esikhulu waphinda wasihluza wathi hayi sengisenza i-community service kungcono. Hayi kusuka ku-community service usiyabopha abantu almost 3 years or so sithi lokho yi-constructed judgment le sentence. Lokho kusengisa ukuthi uMajor Street wafakwa kupressure ngabakhulu phezulu kwaze wavuma ukubopha abantu be amajaha lamaqhawe MRP. Sithi thina sibelieve ku-multi-party democracy, njalo kwenziwe nguhulumende kungenziwa komunye umuntu nje njengoba libona abantu bayacatshiswa. Yikho ke lokho okwenzakale kumajaha Mthwakazi Republic Party ayisikho okukhangelelwe ngabantu. I-constitution ithi abantu bavunyelwe ukulandela noma ukufoma ama-organization yabo kungala kunqabela noma ungenela iparty. Kambe lokhu kukhombisani, kukhombisa ukuthi izanu ayifuni ukuphikiswa, ifuni ukuba yintando kayiphikiswa. Bazabe lokhu bebopha abantu, betshaya abantu, besethusela abantu, senzele ukuthi abantu abalomkantsho babaleke bayahlala emazweni angaphandle lapha kusale sokulabantu abangamagwala. Ngalokho Mahlabe Zulu sithi i-MRP kayihambe masinyani aphila ku-constitutional court or ku-high court kuzalahlwa lokho okwenziwe ngu-Major Street lo othunyiweyo ukuthi kafakele abantu ugodwe ejeli kona kungalacala elinjiye ngalelo. Yikho Mahlabe Zulu asibambananeni, abanye bangathi namhlanje sithini sikhalelani i-MRP. MRP ile mvumo ukukhampena lokukhuluma abakufunayo lawo bancinga abantu. Kodwa uma sebesenza lokhu sokukhanya ngani sebebabona njengama-terrorist organization. Ayise terrorist organization, libandla elizimeleyo elifuna lalo ukuthi lifezele elikufunayo. Ngalokho sithi mayuyu Major Street, mayuyu High Court okwenziwe ngu-Major Street lo wakobulawayo hayi yincwala kuyazila kuzalahlwa yi-appeal court. Siyabonga.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umthethandaba we-High Court usulahlele kachana isinqumo sokumiswa umsebenzi kwamatitshala awakhalala umsebenzi nyakenye. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ilizwe aluladubo njalo umnotho welizwe uyathuthuka. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu linamba laleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, njalo. Njani basakaze bethu lisaze indaba zeZimbabwe eziphuma zenjalo. Hayi, namhlanje uzothanda ukuphawula. Lami ngomumo okhona eZimbabwe laphana. Sizwa nje kuthiwa izibhedlela ziyaqanswa, amaprayizi. Khona nje yonke into laphana. Kahle kahle ilizwe lelani mnangakho ufuna ukulidilize. Ufuna ukuthi siyakufa nje vele selidilizele mnangakho ilizwelelana. Ngoba yabona nje nakavele kaselampilo lapha. So, hayi, kuzathatha isikhathi ukuthi ilizwelelana lona. Lezilongo saphila umnankakho labochiwenga laphanayo akulalizwe lingalongezimbabwe into yonke ezaqansa umnotho udilika kungela mali elizweni kuyela msebenzi abantu bengasebenzi bephephela emazweni nxa kamnankakho lochiwenga hhayi bantu bakithi lesi year sizameni ukuvotela enye iphati ye ubonani ngama-councillors lama-MPs fake imthwakazi bakwemthwakazi i-public party basukesesithi-ke upresident sifakeni uchamise ye sifake sifakeni uchamise kodwa ama-councillors lama-MPs sithi imthwakazi khipheni sithe lesi sizani p f lesi
ngithanda ukuthi sithi thina speed recovery kunduna ubaba unekatambe arecove masinya simfisela okuhle bakithi angikwazi ukuhamba njani emaknoth ngevo ulahlekelwa inkosi yethu ubaba chief uSamadiba sesibona futhi okunye kungasenani bengizama ukuthi ngike ngikhulume nge-issue ekhulunywe ngubaba uMasocha lapho sikhwica mfundo ukuthi nxa kumele umnotho wethu uthuthuke kumele sibe lezinto esizenzayo ye liqiniso kodwa singakakhangeli vele ukuba lezinto esizenzayo thina ngapha besizithengisela kwamanye amazwe kumele kulungiswe ama-banking reforms yinto yakuqalaqala okumele yenziwe nanxa singasebenzisa imali ye-amerika ezilonke kungalama banking reforms akulanto ehamba ngihlala sitsho mina ukuthi izisebenzi zikahulumende nababalisi nxa sikhalela ukuthi imali sikhwezele nge-US dollar kule nto yodwa esiyilibalayo kumele sikhale kabili kumele sikhalele ukuthi sifakele imali nge-US dollar point number one point number two sikhalele ukuthi kube lama-banking reforms imali yona lena senelisa ukuthi siyibhenke nxa ngifola i-580 US dollars ngachiya i-100 dollars yami ngiyifice isile interest kube lama-banking reforms i-banking reforms yiyo imvuselelo ye-industry asoze ukukhulume nge-industry kungalama-banking reforms so sifuna ama-banking reforms abe khona ukuze i-industry yezimbabwe-ke iphumelele o-black market laba bakhona laba baphunga uthutsha basitotshwe ngoba iningi labo basapotwa yizo iziphathamandla lezi ngiyabonga mahlabezulu
Studio 7 siyabonga kulezanu leyi esingasafuni ukuphuma embusweni kathe sesisebenzela ihara sesisebenzela kwihara sesigebhu hobo la esesisebenza kwasekugebhu hobo lokho esesikwenza asaholi lutho sesisebenzela ihara sesigebhu hobo bantu umnankakho abasizwele bantu bekhipha i-RTGS befake i-us abasizwele abasizwele sesithwele nzima nge-RTGS abasinika i-us athi sike sisebenzele sike sithengele abantwana labo ngcono sike kwasi ukufundisa abantwana ezikolo ngoba asakwanisi RTGS yethu yabonga ngumehluli dube wekhezi emhlonhlweni
linjani basakaze bakastudio 7 lonke kundawana zonke ezijiyeneyo sibonga usethulela indawo ezilohlozi nteke ngiphawule lapha abantu nyanazelela ukubana abantu siyaxokozela abanye abantu votela lo votela kodwa sinazeleni ukuthi kambe kusizane ukuvotela iparty engala khansila ivuli yabe ubonani ngakusana singakhangeli ukuthi simhlobo bani asivoteleni into ezatshintsha impilo zabantwabethu kuqakathekile khona ukuthi kunazeleni nxa singabantu singaphoka uxokozela singala direction asivoteleni into ezatshintsha impilo zabantwana le-future yakusasa yelizwe iyozavusa iconomy hatsho ukuphoka uxokozela without direction ngiyabonga jike khona ngalesentana umama unalo uvicent ecadle park ithi unjani malume phila ukhokhobe
bazakazi abahle bazakazi abahle linjani hayi saphela ngalelizwe lelizwe lelizwe kambe shiwa abantu bathi bengalamsebenzi kungalalutho kukothwa abantu sebebhadala ngama-US dollar kodwa into zabomnankakho kuhamba njani makuyo hhayi uyehlulekile mani azi into uma uyehlulekile uyavuma ukuthi usuyehlulekile unikeza abantu ithuba loko kwakhe hhayi kodwa akaboni ukuthi kodwa mpela siyoyithathaphi wona ama-us okubhadala izibhedlela hhayi bo hhayi bo lo muntu uyagula mpela agula asiki
Studio 7 Studio 7 selibingelela lomki abalaleli labasakazi ndawonye sithi hawu umlimi engane ngaligcina kuze kefike ebangeni lokuthi elithathe sokufanisa kuyisikhathi ngile sicelo sendithumela ama-audio asavulwa angazi kumbe kulalapho kwaphambaniseka khona ukusoleka khona ngasi iyathika kabili sikuthi vele ivuliwe sibili ifikile ngapho kodwa ukuthi phela ivulwe ngizwe emsakazweni yehluleka benzama ukuqondisa amadoda akithi lapha manje ukuthi hayi singakhohlisana ukuthona sithi shona indebele ishondwe no ebengicela ngicela singakhohlisana ilizwe kaliwino ngobandlululo iyuze ilizwe liwino ngevote fair election sivoteni njalo singatshelani ukuthi votele ubani sisole ubani ungangena ebhokisini wena lapho uzokusitsho khona vota khonapho lapho uzitsho khona vota khona ukuze nxa kuphuma-ke imklumela liyana imklumela liyana nxa iphuma iphume uzisole wenti kumbe ngani ngathi ungasole abantu ikhangela ubani wathi sivotele ubani bheka ndibone manje siyacela kakhulu ukuthi singachothozani ngemhlobo ekuthathaneni sithatheni abafana bathethe abafazi besishoneni amankazane abantu abethu abangamankazane bendele esishoneni kathi pho inkinga esiloku esiloku esisayiba ngakuyini hayi kasedluleni ngakho ukuze silungise ilizwe ukuthi siphumeni kho konke futhi kathesi nxasese nje kasikhohlweni ngendaba yegugu rawundi kuqala mbijana silungiseni nga singalungiswa ngapha sesiqala sesiqala phansi ukuyivusa indaba lana-ke sesikhuluma ngayo sesibona ukuthi kuthiwani ngayo kodwa kwamanje ha singasihluphi ngayo ngoba singasebenzisa yona iza siphumise ehlelweni esikade sihamba ngalo ngiyabonga ngundebele
salibonani ku-studio 7 hayi yena angazi kumbe sengene kuplatform engaso Studio 7 angazi ngoba ngiyasa izikhalazo zami aziphendula ngithi sawubona mama sawubona baba ekhaya kosokani laphakathi ngabe liyaphila baba lo mama khuluma uGodfrey moyo khulumisa lonke bazali bami ngiphilani ngenkosi ngiyalithanda ngise-South Africa ngokuhlala asibonge
lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izihlobo labazali babantu ababulawa ngemibhobho baphe ubufakazi edalele Congress izolo emzameni yokudinga indlela zokumisa izehlakalo lezi esezibhahile. Idale leCongress belikhangelelwe ukuvota ukuthi kwethulwe imithetho ezekwenqabela ukubulawa kwabantu mahlayana ngemibhobho. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Jerry Twala Jackson.
Udaba lwezikhali lolu ludaba olungenzima kangako ukuthi-ke mhlawumbe akanti luke luhlaziwe ukuze kungabonakali kusenzeka izigameko ezinjengalezi ezenzakileyo kumbe ngithi ezihlala senzakala ezweni kuzwekazi lasemelika. Okokuqala siyazi kakhulu nje ukuthi kunezikhali eziningi lapho ezisezandleni zabantu kanti-ke akulampi phakathi kwelizwe lelo ngakho lezo zikhali-ke abantu bavunyelelwane ukuthi bahlale bephethe izikhali yebo kuloku balokuthi bona abantu balelungelo lokuthi baphathe lezo zikhali ukuzivikela bezivikela kubani or kuyini mhlawumbe esingathi bona kuyi-threat kubo ukuthi sokuze kufanele kuhle bahlale bethwele imbhobho. Ngibona ngathi mina lapha nxa bethi imbhobho leyo isibulela abantu abaningi especially ona la ama-automatic rifles kambe kungaba le-threat engakanani edinga umbhobho onjenge-automatic rifle. Ngibona ngathi lapha bayekethisa kakhulu kukhona ungenzi kahle kwababusayo okwenza-ke abantu bagcina besenza izigameko ezimbi kakhulu ngoba banikeza impopho bavunyela ukuthi bahlale belayo lanxa kusingekho isidingo sokuthi bayisebenzise bagcina beyisebenzisa ngoba begqugquzelwa ukuthi vele balayo.
Ngombono wakho ukuthi umuntu athwale umbhobho njengoba ngemithetho yalapha kwele Melika besithi lilungelo lakho, ubona kulilungelo na elifaneleyo nxa sikhangele okwenzakalayo ukubulawa kwabantu mahlayana ngembhobho?
Msakazi, kanti-ke nxa abantu sebezavunyela ukuthi bathwale-ke izikhali ngaso sonke isikhathi, umsebenzi wamapholisa lo msebenzi mhlawumbe wamabutho elizwe yini pho? Kade angithi yibo abavikela abantu. Ngibona ngathi akulunganga kakhulu lokhu abakwenzayo ukuthi kuthiwe abantu bavunyelwe nje ukuthwala imbhobho ngoba iminingi kakhulu njalo sizifika ezandleni zabantwana. Nxa unikeza umuntu ilungelo lokuthwala isikhali akwehlukananga lokuthi uyamnikeza ilungelo lokuthi asisebenzise leso sikhali. Ngakho singakhali sisole impopho. Impopho kayidubuli yodwa, impopho i-operatwa ngabantu ukuze idubule. Abantu yibo ababulala abantu, hayi impopho.
Hello ke ngumnumzana Jerry Twala Jackson isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika esiqhubela ke uhlelo lothulwa lamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.